Ye image na kanti lifake isinqumo esokuthi kube labantu abathathu abahloniphekayo abantu abalezikhundla enhlanganisweni isikhundla eziphezulu ukuthi babuye kobulawayo bezocubungula indaba ka Nkosazana Luba Masotja sikhayela ukuthi abantu laba bengabuya kwesinye isikhathi ngomvulo ozayo njengoba okwamanje bengenelisi ukuthi bebekhona kobulawayo. Sikhayela ukuthi laba bantu bazathatha ubufakazi obungabe buthola uNkosazana Masotja elecala kumbe kube lobufakazi obuzathola njalo uNkosazana Masotja ehlambulukile engumuntu omsulwa.
Yena nxa ezivikela uNkosazana Masotja uthi kuyini okwenzakalayo?
Hayi kwakathesi ukuthi uMasotja uthini, thina sikezwa kobulawayo njalo asiselalo ilungelo elokuthi sikucubungile okwamanje ngoba amandla asenikwe iNational Council ngoba phela uMasotja umuntu okuNational Council. Okwakathesi ibulawayo laye imelele ukuthi izwe ukuthi indaba izahamba kanjani.